Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 mhlazibu 7 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo.
Lo umkhankaso wokuthi omama bazabe betshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa abikwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UTibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledalela ephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo kubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandlaleli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UTibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamachumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UTibaya uthi kubotshwe abatshayeli bezimota abangamachumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa calabani, kodwa uTibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango ezaba ameli bedalele parlamente. Sixoxele ngcwethi yesibungela izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi kubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana ikuthi abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobunengi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengobana sesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu sokusenza ukuthi khona abantu bakithi abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali, kufunakala labo abalethwayo besiza lapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima. Abantu beMandebeleni abalamsebenzi. Abantu beMandebeleni kabala lutho la kumankampanizi kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa osokusenza ukuthi bathi ayi yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota
ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini kumele ukuthi khona abuye ebantwini kungene abantu abafunwa ngabantu lokho kuzabenza ukuthi abantu bemathebeland babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu akithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfunayo kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote lanxa sekuvotiwe ama political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu bemathebeland angabavikela ngokuletha intuthuko angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi bangabi belokhe bechiwa eceleni abantu bemandebele ama political parties kathesi silezano PF izano PF ikhuluma ngegwayishangani dem kumele lokhu kwenzakale nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho luzayo abantu bazaregister ngobuningi babo besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani ngoba akubancedi lutho kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho ama political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo njalo ama political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu kodwa abantu babe yibo abakhulu wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle balalo yini ilungelo lokuthi kubiza back esingayithi record kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe lokhu sikudabalwe ezombusazwe icele le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgcibelo lisungule umkhankaso wokuchaya imbiza ngephehlo ukukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla lezanu PF kwale sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu
ngomgqibelo umkhokheli webandla leMDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso weBeat the Pot Stop Discriminating Against Women Stop Victimization of Women Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF lo umkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende weZANU PF esebenza lo Monzora sebenze isivumelano sokuthi bancindisele omama abaku leadership uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma lo Monzora kungxabano yebandla leMDCT uzananzelela njalo ukuthi Minister of Justice ukhethe ukuba lo Monzora kungxatshano yeMDCT la kunjalo ama judges akhetha ukuma lo Monzora kungxabano yeMDCT okuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU PF esebenza lo Monzora bayancindezela omama bayancindezela abesifazana okwesibili umkhankaso solo ngokuchaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU PF omama bathwele qatha abalanto zokupheka emagumeni abo ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kosebezichaya ngemphini omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo abasemadorobheni amanzi ayahamba abasemakhaya izibhorane zikhatshana omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emaklinikhi akula mithi ezibhedlela akula mithi yamababy clinic omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazokhoba ama bathwele nzima ngoba bayafaka emabhasini babe yi-standing bahlukunyezwe ngobaba mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo izikolo zivulwa kathesi ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March besithi khona uMonzora leZANU PF akumelanga bathole amavoti abo
manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu njani bavotele bani
njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla leMDCT likhokhelwa ngodokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota kodwa bangabona lapho kule bandla leli elikaMonzora iMDC Alliance leZANU PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe so ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele kodwa sithi la mabili ababili athi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiyo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini iCongress?
Umongameli uDr. Thokozane Khube njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuviki ephelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka 2022, kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngo 9970. So ke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla. Sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiyephela. Osokuvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF sebenza lo Monzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu. Yikho ke le campaign itargeta amabandla lawa omabili ukuthi omama kabathaye indiza zenguquko bangabaniki amavoti awo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March. So kanye singeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla lika Monzora lelezano PF.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozane Khube umkhokheli wecele le MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakini.
Izwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo. Lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela cala abaletheswayo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa. Kubangelwa kakhulu yi-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile, ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo. Yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho. Yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama-RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency. So indaba lezi ke ze-corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili. Kubangelwa kakhulu ke ngumikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho. Umuntu angasebenza ahole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo ke dola lemelika kumbe amarandi. Yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi. Umikhonomi yomele ulungi abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayihlisa ke izinga ke le-corruption lele selibona seliqanise kakhulu.
Yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na?
Uhulumende wenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abe sesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu umbe zama ukwethusa lenyoni zonke inyamazane eziyibudle ukuthi zingangena emasimini. Kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa baboshwe baphinde bakhululwe. Asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika, kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebheli icala langikhona life linjalo nje lilodile. Asibone umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke le-corruption elizweni. Sibone ngazathi nje kuyafanana ebesethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hatshi ebantwini kazana.
Umnumzana Edwin Dlovu ucubungula ezombusazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Ubamangeke esikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba aGNEO. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, livuka njani basakazi we-Studio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke elisenzela khona langenhlelo lisipha zona. Nelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo osehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi nguMonzora lo. Lo Monzora lo impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina abavota angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela bucitheke bugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yethu angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathe sifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho layo umnankagwa angeke azamsize ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize zele ezana PF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MPI aseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese eqhumlilo ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le uzoba umuntu ozohlala engumabona bulawe ozodlala egijima lapha athu yenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo ezetshenziswa izana PF thina angeke sizwe ngaye. Lokhu lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokhu konke akwenzile emuva.
Salibonani, salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi. Hayi siyajabula ukusethulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu ethiyeneyo okuyikokwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa esegwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xothana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi ungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yona le ngoba abaphoyisa laba abanye labo sebenza emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela ngokuthi ukuthi bayawazi umsebenzi umuntu yaphongususwa kibo kona le emazwini kokona ngale phongususwa kibo kona le majournaland ukuthi ebuye ukusebenza ngapha ebuye sizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhona.
Sanibonani basazi wa-Studio 7 kuzindawo zonke lelo okhuluma yomoya okuzala indoda izalela ubani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulamama kule ndaba kamama amakhulu nendaba kababumbuzo ukuthi le nto le akusobala sebebonisa ukuthi bona abekho upolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu bakupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali nje ngoba ungathi athi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwela sa ngiyena futhi mayela fisa izizukulwane zethu ikusasa elingcono. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bakithi. Ngibingelele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe ukusinika wona. Yeah. Bakithi akho into etheni engizoyiphawula khona lapha. Kuphela ke nesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ngama-opposition. Bakithi abanaso isibonelo esitheni. Abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphatha. Kuphela babonisa nje udlwangudlwangu babo. Kuyaphithizelwa. Kuyaphithizela, kuyalwiwa, kusiwana emakhoti, kwenziwana lokhu nalokhuyana, kuyathukwana. Kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho. Ngomakhubhe ngapha, ngomonzora ngapha, iphansi phezulu, totinechiqalanga ipuna ndikubuze baba. Akule mabalume, hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze ke abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani kuba basimele kumbe basihole. Hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali ezokuthiwa bayaziphiwa kuthiwa bayakhankasela ukukhetha ukudlala ngemali nje ayikho into eyenziwayo lapha. Ye ngibonge bakithi khona lapho nje bengithi ngiphawule kuna lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sabo sokuzalwa ngikhuluma ngise Johannesburg ngokusebenza khanya nincube ubonge bakithi amen kuleyo ndawo.
Liyabona siyabonga abalaleli, siyabonga ama supporters beStudio 7 kakhulu kuyezwakala ngoku. Uyabona omanzora labo khuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ukusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangena ufusa ungena embusweni kambe libone ngani kulomuntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje. So hayi ngitsho nje ngingacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo, so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabokho abadalayo. Hayi layo umakhuphe ngokufana naye wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ncakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ubukhokheli naye kabakho mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi TCCC uthi kuthiwa ngochamisa chethe chethe. Well hayi kuyikucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa ke amboni kusitsho njalo ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli gala budlwangu dlwangu galani nifela kuphethi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa ke kaphithizeli gala budlwangu dlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibone ni plan ngaye simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima hayi yena mboni ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula bekamandebele balwisela thina vele ngamandebele osiba ngilizwe bonke amandebele balwisela thina asikusoli asikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke. Hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqinisa ngomonzora labomakhupe alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo kodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotsha benzile ukuzulisa abantu kuphela abantu bezwile beswe direction ngiyabonga liyabona. Siyabonga abalaleli, siyabonga ama supporters beStudio 7 kakhulu kuyezwakala ngokukhulunywa. Uyabona omanzora labo khuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ukusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangena ufusa ungena embusweni kambe libone ngani kulomuntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje. So hayi ngitsho nje ngingacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo, so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabokho abadalayo. Hayi layo umakhuphe ngokufana naye wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ncakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ubukhokheli naye kabakho mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi uthongo mochamisa chete chete. Well, hayi kuyucabanga angisodi umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa ke amboni kusicho njalo. Ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli gala budlwangu dlwangu galani nifela ukuthi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa ke kaphithizeli gala budlwangu dlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibone ni plan ngayo simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula bangamandebele balisela thina vele ngamandebele osiba ngilizwe bonke amandebele balisela thina asikusoli kasikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqiniswa ngumonsora lokumakhuphe alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakaliyo ukuthela bexotshana ngapha bexotshana benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezule bele bezule bele bezule beswethi direction beswethi direction nyabona
lawo bekungamazwi enilina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo iqembu leSenegal linqobe ele Egypt nge 4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanga 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo zendaba ngomgqibelo ezichaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selukhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Nwani ele America lingani abantu sebeviselwe emsebenzini wokuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kaBiden sele create imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Ikakhulu imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi se-pandemic. Kodwa sibonile ukuthi January ubreake ama-record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela banelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku-407,000. So le i-break record akusokulesikhathi kwagcina kuyenzakala lokhu mbe ngithi azake kwenzakale into enjalo. So ngalokho hhayi kwezemisebenzi ukhanya ngathi abantu sebebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sebekuniye retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID ngathi ayisi dedambijala abanye bahle baretire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi esikhathi eside sebelamathuba okuthi betholele imisebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami mbonanga noBiden ngupresident osebenzela abantu. Ukhanya ngumuntu olenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze. Njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenze iye phambili, kumele abantu besebenze. Siyazi isilogan sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa. Njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu aba-disadvantaged kakhulu, abantu abamnyama leminye imihlobo bethole amathuba emsebenzi. So umbono wami bonanga naye ni president odingakalayo kwesikhathi lesi, besingadinga upresident onjengo Donald Trump ongubusinessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires nama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So umbono wami ngibonanga naye uBiden nguye uPresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika usiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.